Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela uStudio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMfumfu 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombibhitho lonyaka. Namuhla lusuku lwabantwana abangamankazana kule International Girl Child Day.
Ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu.
Baningi abantu abathi kumele kuvikelwe abantwana abangamankazana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. Lokhu ke sithi ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele.
Sizalethulela umdlalo wenguqu weZimbabwe Warriors leMalawi ngesikhathi uBenjani Morwari esithi kumele kulungiswe okuhluphayo kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombibhitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa okule ngumkhuhlane lo izolo eZimbabwe kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obule ngumkhuhlane lo izolo kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lolu luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisifica minambili 8,010 asebahlolwa batholakala bele-coronavirus kweleZimbabwe. Abafika boze inkulungwane eziyisikhombisa 6,492 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebesedlula izigidi ezingamathumi amathathu 37 million asebahlolwa batholakala bele-COVID-19. Abantu abaningi eZimbabwe bathi kuqakathekile ukuthuthukisa abantwana abangamankazana ababhekane nezinhlupho ezinjengokwendiswa besakhula, ukusebenza gadalala emakhaya, ukudlengulwa lokunye okubenza bengakhuli ngemfanelo. Lamhla losuku lwabo oluqakathekileyo, ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-1995 emhlanganweni oweWorld Conference on Women eBeijing kwele-China, amazwe omhlaba wonke jikelele athatha isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe njalo kuthuthukiswe abesifazane labantwana abangamankazana. Isinqumo seBeijing Declaration and Platform for Action salandelwa ngesinye njalo esethulwa inhlanganiso e-United Nations ngomnyaka ka-2011 esokuthi kumele kuthakazelelwe usuku lwabantwana abangamankazana olwa International Day of Girl Child ngomfumfu minyaka yonke. Banengi abantu abathakazelela usuku lolu eZimbabwe lakwamanye amazwe. Omunye wabafisa ukuthi kuvikelwe njalo kuthuthukiswa amantombazana unkosazana Ruth Ndiweni ofunda koBulawayo.
I-International Day of the Girl Child ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu ukuthi thina singabobani lokuthi ukuze singahlukumezeki emphakathini, ngoba isikhathi esiningi uyathola ukuthi abantwana abangamankazana bahlangana lodlame, bahlangana le-gender-based violence. Ngakho nge-International Day of the Girl Child siyafundisa ukuthi njengabantwana abangamankazana kumele sizimele. Isikhathi lapho esithatha khona ithuba lokuthi sikhangele amalungelo avikela abantwana abangamankazana, ngoba isikhathi esiningi abantwana abangamankazana bayahlukumezeka emphakathini.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Golden Chuma ohlala koBulawayo, wathi kudingeka ukuba abantwana abangamankazana bathole amathuba alingana lawa abafana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. lokhu ke sithi ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele empilweni yakhe. Nxa sithi umntwana oyinkazana aphumelele, sithi ukuthi kumelwe kunakwe laye ukuthi athole amathuba alingeneyo lomntwana ongumfana.
Unkosikazi Patricia Chabalala olilunga lekomiti yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association uthi abantwana abangamankazana abawazi amalungelo abo.
Untombazana vele kawavikelekanga, abantwana baphakathi kobunzima, abawazi amalungelo abo. Nxa ngikhangele mina ngokwami abavikelekanga, baphakathi kobunzima, baphaphama esephuma esephakathi kobunzima. Lapho umntwana oyinkazana akasho ukuphaphama azivuze. So kabe kusitsho ukuthi vele lapha kufuna ukulungiswa, kumele abantwana bancediswe kakhulu ngoba iqiniso abavikelekanga.
Igqwetha elilelwa amalungelo abomama elisebenza kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Women Rights, unkosikazi Sethulo Ncube, uthi abantwana abangamankazana bavikelwe yisisekelo sombuso welizwe.
Le constitution yeZimbabwe layo iyakhangela ukuthi abantwana bavikeleka njani, ibanike amalungelo aphathanele labantwana specifically. And okuhle ukuthi iconstitution idlulela phambili ithi khona umuntu ongayenda umuntu abafitile. Njalo nxa sengikhangela futhi ngibe sengikhangela imithetho ephathanele lezamacansi ethiyeneyo iyavikela abantwana. Hayi futhi kathana sikhangele ukuthi yona vele umthetho weZimbabwe ithi kwangukhona i-High Court yiyo aphakadeni yabantwana ukuthi ye lingabazali yini abameli babantwana, kodwana inkundla enkulu i-High Court yiyo at the end of the day elamandla wonke ebantwaneni bonke.
Unkosikazi Ncube ugcizelele esithi kulokunye okuvimba ukuthuthuka kwamankazana.
Engingakutsho ukuthi ye woke kusilela kwezinye izindawo ezitshiyeneyo, njengoba lakathesi kutshiwo ukuthi kulezinye izindawo abantwana bokhe beyendiswa. But okumele sikunanzelele ukuthi sonke silomlando ukuthi nxa imithetho isikhona ukuthi imithetho isebenzele abantu, abantu balomlando ukuthi lapho okuwonakale khona, lapho kukhanyiweyo ukuthi umthetho uqanyulwe, abantu labo bathathe inyathela baripoti. But okunye kube yikhona okhane ukuthi imithetho ayikabi aligned to the constitution, but for as long as imithetho ingakabi aligned to the constitution, okunye kusuka kungabi lula to implement ngenxa yezinto zona.
Akula micimbi ebiqoqo zinhlangothi zikahulumende kobulawayo lamuhla eyokunanza usuku lwabantwana abangamankazana. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Usuku lwabantwana abangamankazana lunanzwa lonyaka ngesikhathi inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations isithi amankazana afika izigidi ezine 4 million abhekane lenhlupho eziningi ezikuqela ukwenda besisebebancinyane. UMavisi Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso le ithi okuphehla kakhulu inhlupho lezi kulezi nsuku ngumkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Ithi abanye abantwana abamankazana sebebanjwa ngamandla ukuba bachade isikhathi singakafiki okwedlula lokhu obekusenzakala kungakaqhamuki umkhuhlane we-coronavirus. Intombazana ehlala eHarare u-Ivy Shelley Begede okunhlanganiso eye-Young Women Christian Association uthi kumele bavikelwe sonke isikhathi ngabazali lohulumende.
Inhloko yalelilanga ithi yona amazwi ami ikusasa elilingeneyo.
Umsekeli womkhokheli webandla le National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Hingani Mkandla uyakusekela lokhu.
Sala bokhokho balama 20 years kathesi njengoba sebezela bela ma 14 usiya igeneration yebuya bezezela bama 9 years ngoba kathesi sebephuhla sebengena esikhathini bebancane. So nxa singancediseke kanje ebantwaneni bangamankazana kube yindlela esingabambisana nayo. Labazali bafundise ukuthi abalalele bona abantu abazali abazali abaphanda abantwana ezindlini. Umntana akavele emtshele ukuthi uzibanise sihlupha la sethintini akasadingi ukuthi ekezwe umzali lo layo esede umzali ukuthi kathi kuze kube nje nokutheni. Sevumela abantu abakuzokuthiwa emigulini imaidi loseqoshiwe ngoba isihlobo eseduzane asavunyele ukuthi abekhaya labantwana ba sebezenzela nje umathanda. Le feshini leyabuyayo bakithi isisibulalele abantu. abantwana isibulaleli sizwe.
Banenge abesilisa abasekela ukuvikelwa kwabantwana abamankazana. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, okunhlanganiso ebona ngezomnotho lezombangazwe eye Coalition for Market and Liberal Solutions. Othi kulabanye abantu abakhuthaza ukwenda kwabantwana abangamankazana abangakafiki kusigaba sokuba lemuli.
Umkhuhlane we-coronavirus wengeze lolu hlupho. Kodwa kuvele kuyinkinga ngenxa yokholo lwamanga ubuyanga lemukhuba yesintu egogekileyo.
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uyabusekela lokhu esithi kumele kulungiswe umthetho onqabela ukwendiswa kwabantwana abamankazana abasakhulayo.
Nxa umntwana isiya kwenda kungabi lokho ukuthi uhulumende laye ulemithetho yokumnika amandla ukuthi yena abazali bengavile bengabile amandla okumthi umntwana bemlayele mbeni bemkhuze ukuthi enze ezinye izinto.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda kwethula umbiko wosuku lwe-International Girl Child Day oveza ukuba isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sabomama abatsha lamantombazana abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amabili lane eZimbabwe balahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye abantu bathi ibandla likankosikazi Thokozani Khuphe lizakwenzela abakufunayo, kube labanye njalo abathi badlala ngesikhathi kulandela ukuxotshisa kwabo edala lepalamende labo abasekela ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda. Umoyo usungula lingxoxo.
Sicela ebantwini ukuthi babe le patience, basinikeze isikhathi sokuthi sizilungise lezo zinto. Sizoziqondisa zonke lezi zinto njengoba siyiqondisile indaba yokuthi ngubani okumele asebenzise i-harvest house, ngubani okumele alide iparty ukuthi kuyiwe ku-extraordinary congress kukhethwe umongameli omusha. Konke lokhu siyakulungisa. Ma siqede ukwenza lokhu kukulungisa indlu yethu, ngoba indlu yethu yesibi sibhizile. Siyayakha siqala phansi kuyakha. Siqede kuyakha ke indlu sesikwazi ukuthi singaphumela ngaphandle. Siqala ukuletha ke abantu ukuthi nasi indlu siyakhiwe. Wozani futhi ekhaya silwele ilizwe lethu.
Zambe ukuthi babo umbandele ngazithoba sibe limelele ukuthi balungise konke lokubona ukuthi kumele kulungiswe. Kumbe vele akusasebenzi.
Hayi 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 ithemba liphelile. Ithemba liphelile madodana. Hayi kambe kunini? Kunini? Hayi lathi sesikhetha nje kuphela ukuthi konkona sikhangele ezinye indlela zokulungisa.
Sesinjengana.
Hayi kuqumilizwe, sesiquma. Sesiquma sesibisela lapho kwakuvele kukhona khona ekuqaleni. Yikho lapho sesiya khona ke manje. Hayi kanti lokho okweZimbabwe hayi kwehluli. Kwehluli iZimbabwe ayisale labanikazi. Wangapha kabe ngwangapha, wangale kabe ngwangale.
Baba Moyo abakhali njengembuzi yomnyanga ekhala isiya emakhankeni.
Asisupport lo mbono wokuqumilizwe. Thina sisupport umbono wokuunite ilizwe. The devolution of power. Yes, iMatshepelen mayinikezwe as a province, mayinikezwe ilungelo layo lokuzigovernor in a devolved fashion, ngoba i-government kumele i-decentralize. Right now i-central power le eseHarare yiyo elimazayo, ngoba abantu abaseHarare they don't know ukuthi umuntu eseGwanda impilo yakhe injani, uyiphila kanjani, survivor kanjani.
Mbona ngani mina i-devolution yiyo ehlulayo manje ukuthi yenzakale. Okuqumilizwa kukaze kwenziwe manje kathezi ke sokuqala sizoliqhuma asibuyele emuva.
Yeah, i-devolution for it to i-first step sesayithatha ne-constitution esayibhalayo ngo-2013, i-devolution isiku-constitution khona manje. So yinto eyavunyelenwayo ya-ratifywa i-parliament and everything. Kwasokusele namanje ukuthi imithetho i-alignwe manje lale eku-constitution yenu.
Lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda esobelweni seMatabeleland South. Singayongeni esigabeni esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udokotela kamongameli Donald Trump uthi uTrump osanda kuhlolwa watholakala elo COVID-19 usengenelisa ukuhlangana labanye abantu noma nje engavezanga ukuba unalo kumbe hathi igcukane le COVID-19. UTrump izolo wenze umhlangano nabanye abalandeli bebandla lama-Republicans e-White House, njalo ukhangelelwe ukuthi uzakwenza eminye imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-World Food Program isithole isicoco se-Nobel Peace Prize. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi. USikhathele Nyathi-ke yingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lokuthi kambe amadoda kumele ahlonitshwe njani ngabomama. Takwamukela kuhlelo mamdluli, akusitshela ukuthi omama kumele behloniphe njani amadoda. Kule mikhuba eminingi eminyango khona njengokuguqa, ukuvyoca lento ezinjalo. Kumele kube khona yini kumbe sokadlula lokho.
Ngiyabonga baba Dube kungena kuhlelo. Ukuhlonipha umuntu ongubaba kuqala ngaphakathi endlini. Into enjengokuguqela asocala yinhlonipho. Kanjalo akuyanyisi kungakhathalekile ukuthi liyalingana.
Baba lokho bekwenza konke lokhu mamdluli. Kujoni nxa sesikhangela ke isiko lesintu.
Bakhona omama abasaguqela. Ngiyambona umalumekazi wami angakazi athume noma ngikhona endlini mina kakazi ukungithuma ukuthi ngiye kupha umalume ukudla kwakhe. Uyazihambisela, uyaqala ahambela amanzi afika aguqe amgezise izandla abeke laphana amanzi abuyela ekhitshini ayilanda ukudla abuye afika aguqe amqhubele ukudla kwakhe. Bakwenza sibili kodwa kwaba sasebatsha anzake ngibananzeleli ukuthi bayakwenza. Nxa ngikhuluma ngomalume bemakazi ngikhuluma ngomuntu omdala. Uyakwenza sibili 24 hours. Angikaze ngimbone eqhubela umalume ukudla emile. Ngihlala ngimbona esiwa ngamadolo phansi ebagezisa izandla, esiwa ngamadolo phansi ebaqhubela ukudla. Lokho lami kwamfundisa ukuthi kutsho ukuthi umuntu ongubaba akaphiwa into umile.
Uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Lilale
izulukandaba.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle. Siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha, igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child. Kuhlelo silomsakazi osethulela uhlelo lwe-Pink and Purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni. UThembi Fidar. Thembi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child.
I-International Day of the Girl Child lilanga eliqakathekileyo kakhulu. Lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqakatheka komntwana wenkazana. Sibe kwazi njalo ukuthi umntwana wenkazana akusingumntwana nje ukuthiwa kumele ekhule esebenza emakhishini, eklini endlini, ekesim kani wacha njalo njalo mningi imisebenzi umntwana wenkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okuzithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangele umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi njalo liyathola na amathuba okuzithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazane abenza umsebenzi ofana lalowo engiwenzayo ukuba ngumsakazi, kodwa akulula ngoba lami ngangena nzima. If I can say, most of the shows esiwabonayo ziyabe zenzwa ngabantu abangamadoda, njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama-conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nxa sesikhangela uhlelo lwe-Pink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bathola iplatform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane labanye abantu jikelele emhlabeni, ngoba baningi abantu ababona umabona ukuthi television noma ababe bebukela online ku-YouTube. So kuyabasiza ukuthi bethole exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu. So khonokho lakho kuyabanika amathuba ukuthi bekwanisa ukushowcase ama-talents abo.
Gqiba ingxoxo yethu Thembi ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazwi ami okugcina okukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasabi. It's not easy, kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupho ami fezeka. And amaphupho ayafezeka as long as usebenza nzima. Akula nto that is given to umuntu on a silver platter. Akula nto ebuya nje uyayisebenzela. Nxa noma kuyukuthi ufuna ukuba ngu-sportswoman, uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela, vuka ubale. Noma kungaze kuthathe isikhathi esinganani, kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Zulu kanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili zolukandaba uhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni. Sengitshaya phansi ivole evalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngoMike Hoke, thwakaza omuhle zimpapo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hoke. Sike sinikelela ithuba uNtukameli Gomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu, ngiyathemba ukuthi libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabaseHebheru chapter 10. Ngizabala ngivela kuverse 23 ngisiya ku-25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula i-6 months abantu sihlangane ebulenjini, kubo WhatsApp, kubo makhalekhukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nanti udube esingabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho, kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esiyikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka-25, uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile, ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labantu abazalwane. abazalwane. Kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba ukuthi ungasayi echurch. Asibeni yingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100. Njalo ungathiyi imask nga usiya echurch. Hamba uthwele imask yakho, hamba uthwele isanitizer yakho. Njalo ke umthanda umzalwane kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo lemkhuhlane. Kodwa ke uke bandlena sambeni senze zonke izinto zane sijayele ukuzenza. Sikhuthazwe ilizwi likaNkulunkulu. Ngoba izwi lapha lithi lona okuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela, usuku luphi lokuza kukaKristu. Kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka njalo laphana amavesi lane ngoba laphana ekuqaliseni. Kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo, abakukhuthazayo. Sikhuthaza abafundisi ukuthi laba batshumayele ilizwi lokholo. Kube lokholo oluqhubukayo phakathi kwakho ngoba inhliziyo kaNkulunkulu ithi lona ukukholwa kuzwa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngakho ikukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asingekelini ukuhlangana labanye. Ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini, akulanto enjalo. Hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza khona uhlangane labanye abazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazeni baba egama likaJesu, sithandazela abazalwane abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona. Egama likaJesu yathandaza, amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile nkomo ungadinwa kusasa. Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 0-0 emdlalweni wobungani lele Malawi kulelo lizwe namhla. Iqembu leWarriors elilungisela imidlalo eqakathekileyo elandelayo liphose lehluleka ukuyadlala umdlalo lo ngenxa yokuswela imali. Umdlali olodumo uBenjamin Marwari uthi kumele kulungiswe okuningi okuhluphayo kuZimbabwe Football Association okunjengokuvotelwa amakansela labanye abantu okanye badinga ukuziphilisa. Hathi uvuselela umdlalo wenguqu.
Kukhona ukuthi umuntu uhleli 6 months engazange athole $100. And then mina mfuna ukuthi angena lapha. Ngifike ngikupromise ukuthi ayazi ngizakunikeza $200. Once ngena lapha ngizabe sengunikeza $500 every month. You understand?
Right.
So, instead ukuthi bachoose ngokuthi ngubani ukuza sikhokhela kahle, bazachoose ngesizwe. You understand? That's the corruption. Yebo senza kanjalo yabizama ukuzimisela iside yakhe but iside yebhora eZimbabwe liyabe lisi. So ngokubona kwami yibo abantu abafulala ibhora kuhlabani. So khathesi ma kungayenzeka ukuthi siplane kahle ukuthi yonke imali plan. So kumele thina ezama-former players sihlale phansi ngoba these positions ezama-councillors ziyavotela lazo kulesikhathi sazo ezivotelwayo. So uma zivotelwa kwamfana we must make sure ukuthi sikhethe amanye ama-players lesengasendizukhotsha manje angithi sikhethe amanye ama-players angafuni ukukhotsha afuna
ukukakhuluokuadini
angithi behambe in those positions bengaba baningi in that positions we try and stop i-corruption ngoba umuntu webhola uzacabanga kahle ukuthi ayazi asifakeni ubheni kele mina nhlezini lami. So ukuthi ngi $200 ngibulala i-football la uzacabanga ngathuka understand. So but xa umuntu webhola vele uzabakwazi ukuthi asifakeni ubheni then ibhola lethu lingakhona ukuthuthuka.
Ibhola leZimbabwe liyangabi nxa ulikhaya
as long as if kuna laba abanye laba abalirana this way asiyindawo siyabe lokhu esibuyele emuva.
Lo nguBenjamin Marwari obephokalo Ezra Jesus Banda. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana kwe-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, kodwa sikhangele ebesilazo. Sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namhlanje usuku oluqakathekileyo lwabantwana abangamankazana kule-International Girl Child Day. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olibalelisayo ukuGift Dube.